lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma-vendors njalo. Ama-vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi ngabantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngapha endaweni ezisemthethweni. Yikho-ke silamapholisa-ke ecouncil abhodayo idolobho lonke-ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na, abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa, abanye bebotshwa ngokwenjalo. Esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke, esikufunayo ukuthi kube le order edolobheni. Kwezinye indawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake, abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo. Abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo, abanye phambi kwezindlu zabantu. Kusuka-ke kube ubuchapho obukhulu kungasahambeka edolobheni, kuphambanisa-ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo. Yikho-ke ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona-ke sibasuse.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele ngodaba lolu Ndlovu, siyabona ukuthi lo hulumende ukuthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala lamabhizimusi. Lani lo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho?
Izizathu ziningi. Okokuqala, yebo, kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo, bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo. Bona kube sebethengisa ngentengo-ke phansi, ngokunye-ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe, bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale. So ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi. Okwesibili, sifuna idolobho lihlanzeke.